Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhla ka 23 Ntulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alinga lichona njani sapho lweZimbabwe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababe kubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube bathi bazabumba ibandla labo kusiyafika inyanga ezayo.
Sifuna ukuthi sinike abantu ithuba ukuthi wenze umuntu bekhanye ukuthi ubesilwa ekuma-trenches kumbe besilwa lapha khona. Thina sithi khona sifuna ukuvula isivalo abantu bakithi bananzelele ukuthi sifuna ukwenzani.
Abalwa impi yenkululeko bathi bafunda imbali yabo ingaphazamiswa ngumbuso kamongameli Mugabe.
Pho-ke lo sapotana nalokho ngubani olokho esithena hayi Mugabe lezana ngakube lokho kukhona laphana.
Lamuhla sikhangela umumo osebhinga silommeli walesi sigaba edalele ephalamende umnumzana Joel Gabuza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ababe kubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube bathi bazabumba ibandla labo kusiyafika inyanga ezayo. Abantu laba babalisa umnumzana Moses Mzilandlovu, umnumzana Esof Mdlongwa labanye. Bathi ibandla labo elingakaphiwa igama lizasungulwa ngenhloso yokumela isigaba seMandebeleni. Sixoxe lo Mzilandlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sesi icaba nekuhle thina labanye labenisebenza labo. Lanxa sisaqhubeka phambili ngokubuza abantu khonokho engangithemina i-consultation ukuthi sizwe imbono yabantu. Saqhubeka-ke sathi thina asiboni ukuthi likhona ibandla elingaba limele lezi zinto esizifisayo. Izinto lezi sakhangela ukuthi ubuntu bethu njengabantu beMathebeleland ayikho inhlanganiso elizweni emele ubuntu bethu, lokho esingathi i-identity. Ikakhulu into zamasiko akithi lukhonoko kusifumbayo size sibe ngabantu beMathebeleland. Into efana lendimi zethu nokuhlonitshwa kwazo. So sakubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sikuthathe khona kube ngesi isizathu esiqakathekileyo ukuthi asingeke sekela ukubumba inhlanganiso, asingeke sathi siyajoyina abanye ngenxa yokuthi akula omele into esizifunayo. Ukwabe komhlaba lapha eMathebeleland kwenziwe ukuganga okuyokumangalisayo ngohulumende weZANU-PF. Uyahlukanisa abantu abeMathebeleland labantu beMashonaland ngokuthi bathethe abantu beMashonaland baze abahlalise eMathebeleland ngaphandle kwemvumo yabantu beMathebeleland. Sakhangela into esithathu, into yesithathu efana nokuthi into eGugurawundi ukuthi akula mhlanganiso ekhuluma iqiniso ngeGugurawundi ukuthi bafuna ukuthi izigangi ezabulala abantu eMathebeleland zibotshwe. Sabuya sakhangela ukuthi thina ke silabantu abaningi abahlala komakhelwane eSouth Africa neBotswana la kwamanye amanye amazwe. Okokugcina safikana ukuthi kulabantu abazalelwe lapha abangamaNdiya namakhiwa. Bona laba bantu uzakuthiwa banamalungelo elizweni lakithi. Benamalungelo kodwa kule ndawo lapha bathi nxa sebefuna ukuthi kumbe babe le property, into okuthiwa i-property, kubamba nje kube le title deed kumbe i-building kumbe ngumhlaba ofana neplaza. Ufica ukuthi bayabandlululwa.
Manje pho inhlanganiso leyi izabunjwa nini njalo selilegama layo na?
Asikaphushisi indaba yegama kodwa sokuseduzana nje ukuthi kusiyaphela linyanga kaJulayi kuqalisa u-August. Siyavele sesiqedile sibuzana nabanye ngoba omunye uphuma legama lakhe nalo athi ngabe ngifuna ukuthi sithiwe yilokhu, omunye aphumele lakhe igama athi sifuna sithiwe lokhu. Sifuna ukunika abantu amathuba, bakhona abantu abangakasizwa kuhle ukuthi sifuna ukubumba linto. But sifuna ukuthi omunye lo munye ukuthi kuze kube le ownership yalinto ingabi yinto yomuntu munye kumbe i-group of people, ibe yinto yabantu bakithi. Bekuqalisa ukuthi xa kuthiwa into ngeyabantu ibe yinto yabantu ngeqiniso lonke.
Kanti bona bevele bengobani abanye abakunhlanganiso yona le njalo iyabe iyakhokhelwa mbani?
Sizakhetha abakhokheli. Mina ngikhuluma lapha ngingusomlomo waleli qembu elingakabi yihlanganiso. Ukuba ngusomlomo wami ukuthi khonoko esithi khona spokesperson ngikhulumela abanye abantu ukwaziwa newethu. Angikwazi ukuthi singathi obani kodwa abaziwayo bona akade silabo ebuye MDC ngabala umuntu ofalo isafu Ndlongo owakade waba ngorganizing secretary we MDC United.
Hello ke ngumnumzana Moses Msila Ndlovu ungomunye owabebandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube asebefuna ukusungula elabo ibandla ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Plumtree. Abahlwa impi enkululeko bathi bafuna imbali yabo ingaphazamiswa ngumbuso kaMongameli Mgabe. Lokhu kulandela umhlangano wabo owenziwe ngolwesine eHarare lapho abaphumele sinqumo sokuthi uMongameli Mgabe kumele yasuke esihlalweni. Sixoxe lomunye owalwa impi enkululeko umnumzana Max Mgandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyaphuze kakhulu laba abantu laba yithi thina ezwo veterans lanxa sathiyana ukubona thina abanye zenze vele sike singena edakeni lwabo lolu kodwa ke kuhle kathesi singakhangile emuva ukuthi izolo omunye kade engaphi omunye kade engaphi osokukhona ukuthi kathesi lize kanike sezandleni zamawo veterans uMgabe is an ex-detainee and then he was actually umuntu lwana owanikwa imvumo ekusayinelwa yamasiginitha ngamawo veterans ezizandla eMozambique ngo-1975. Ngakho ke amawo veterans ale right akhona iprivilege iright yokumtshela uMgabe ukuthi kathiye lapha ehambi njalo khona eMozambique lapha benza khona imistake yokumfaka ukuthi ekhokhelele izami benza khona nale imistake abamkhuphe ngendlela bona abamfaka ngayo sokumemethekile wonke amawo veterans akuhlela zandla ozipra kodwa yonke into othiwa it's a war veteran nabakhuluma ngolimi lunye 10 provinces ukuthi uMgabe must go kathiye iofisi liyana kusese kuhle ukwenzela ukuthi khona iliveleli silivisele kubanikazi balo esabalwelayo ngabantu.
Manje ngokubona kwakho akusoze kuthiwe sekubunjwe enye njalo inhlanganiso ezakhokhelwa ngomunye njengalokhu okuke kwenzakala, awuboni kuzenzakala njalo?
Ngabe kukuhlakanipha kwezanu nabantu labana abanye abayizilima abathanda ukubhandithi inyoka efileyo bazasala lokho bemelele yona izanu kumbe bemeleleni uMgabe. Izanu yona ngwayela iproblem uMgabe kathiye ipower laphana enika abantu yena ebe ngu-advisor ebelayela abantu ngoba sitho njalo nje as war veterans ngoba ama-war veterans bawubona ukuthehlilekile ukucontrola bona abantu abezanu amasela alaphana bamehlula sebemdelela bathi umuntu omdala khulile so ke yikho sebebulala ilizwe kangaka. Ngakho ke uMgabe yedwa phela ngasoze ebe uminister wama-ministries wonke ufake omunye laphana omunye laphana bentshontshi kathi esamasenzi ayantshontshi aphiwa abantwana besazi ukuthi asoze abanamali yona nje yokuthenga isinkwa kodwa simnika isitenzi laphana egangeni utshengisa igusu asikho kuganga khona lokhu yikuxhwala sebefuna ukusebenzisa abantwabethu ngendlela esingayisizo oyise balabo bantwana lamanye ama-veterans kabanazindlu.
Hello ke ngumnumzana Max Mgandla ongomunye owalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Isigaba sebhinga eMatopeleland North ngesinye sendawo ezihlala zihlaselwe indlala esikhathini esiningi. Kuthi ngapha le nyamazana zendle zihlala zingezidala umona emasimini. Pho lo umnyaka khona kuminjani? Ukuze sizwe impendulo sixhume omela lesisigaba edalele parliamente umnumzana Joel Gabuza.
Umumu lokumubi hayi akula mali, awula kudla, awula ihophu, awula manzi indawo eziningi ukuba yikuhawula nje wonke umuntu nje ilizwe lonke. It is yonke ibhinga.
Abantu baphila njani lezi nsuku emasimini njengoba lakho kuzange kube lalutho?
Ekudleni kuze kube ngcono ngoba ama-NGOs la bayazamazama ukufaka lapha lalapha o-lead laba labo-social welfare labo-umkho bayazama ukunika nje abantu kodwa banika ukudla okulutshwana okungahambelani lenani engamele ukuthi umuntu edlele. Ekwane le muli yabona but emanzini indawo eziningi kulobunzima obukhulu izifuyo azisela manzi amadlelo lawo futhi ukhanya sophonge ukuba udubeka nje uba abantu bonke imali ayitholakali wonke akukho.
Siyasizwe kwesinye isikhathi
isigaba sebhinga singezinye zezindawo ezihlaselwa zinyamazana zendle. Kunjani okwakathesa?
Yi angithi uyabona ukuthi lakho uma national parks ukanye abangabethi laba abagcina izinyamazana basazigcina ngendlela mani. Izinyamazana zezibaleka ema-national parks akuma-safari areas ezingena ebantwini. So indawo eziningi kulama-reports amakhulu ngingafiki endaweni zabokhariyangwe kusiza ethokwe ngapha kuchaya ipasho. Hhayi isindlovu ezilabantwana phakathi kwamakhaya abantu ezilokhu ziphambanisa abantu bengasahlali abasahlali kundle konke kubomlindi etinde konke ngale. Kuthi-ke izilwane lezimpisi konke lokhu sibiza izifuyo zabanikazi. So ngokunye okungathi kuyasikhathaza khonoko.
Manje uke watsho wena ukubana ukudla kukhona ukuphiwa zinhlanganiso eziphathisayo. Ngumuntu wonke yini otholayo kumbe yilabo abangani bayehluleka kakhulu?
Angithi uyabona kulesigaba ezimbili. Kunokudla okunikwa izalukazi abagophekileyo bonke la okuka-social welfare. Then lakha kweneli ayisiwo wonke umuntu ozuzayo. Kuyaphonga ukuphika nje beselekti bethu kumbe usabhuku esinika abantu inani ethize. Sithi kube laloko okuvela kuma-NGOs lakho akweneli, akunikwa wonke umuntu. And laba abanikwa isikhathi esiningi kuyabe kuyi-food for work. And osihluphayo usiphambanisayo futhi indaba yokuthi nxa kubuya ukudla lokho ama-transporters babekulethile babe kufuna ukuthi abantu abasebenzileyo laba food for work bebhadale futhi izimali. Umuntu imali nxa ingasayiboni ukuthi ukudla kwakhe kuyalahleka ngoba soze kwanisa ukuyikhipha imali yakude esebenzile.
Lo-ke umnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBhinga edalela ephalamende ube xoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eBhinga.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-imeyili kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Okwamanje sengidedela emuva ngilijiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo silonkosikazi noMathemba Ndlovu, umeli weGwanda Central edalele ephalamende elilunga lebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Phakathi kwezehlakalo zokutshengisela elizweni lonke kusolwa ukubhidlika komnotho welizwe, kuyini okwenzakala eGwanda?
Abantu bakhala kakhulu phose ngathi eGwanda loba eMatsouth bakhala ukwedlula abantu bonke. Ngenxa yokuthi khonokho nje ukubhanwa kwezinto ezingenayo ku-affecta thina kakhulu njengabantu beMathebeleland South, especially omama. Njengoba usazi ukuthi obaba bethu basebenza eSouth Africa sithemba umalayita ukuthi badlula lezi cafe border nxa kuthiwa kazisangeni, ukhangele ukuthi sesisenkingeni enganani. Njengoba uyakwazi ukuthi imisebenzi kayisekho, abaningi besiyawoda bezithengisela ukuthi ungayawoda into zakho. Awungena egangeni lapha emkudeni usuyathengisa uzama ukuzinceda pho zonke lezi zinto azisayingeni thina sesisebunzimeni obukhulu.
Umahluko ongathi ukhathaza kakhulu abantu abasemaphandleni le dolobheni leGwanda khona ngapho kuyini?
Umahluko yilo ukuthi umuntu osemaphandleni uyagada ibhasi efike ebhenki kwesinye isikhathi ayithole imali kumbeni ayiswele. Angavele ayiswele usethwele nzima sokuyamele etshone gicike ethole ukuthi kumbalale ngapho ukuthi kumbe kusasa avuke ezama ukuyithola. Kunzima kakhulu. Ngingakhangela even ama-civil servants especially ama-teachers asema-reserve abanye bathatha amaloni. Uyathi ubuye ulandi $100 efakwe uthole siginywe yiloni, uthole umuntu ka-teacher sengani ngumuntu ongakwazi ukubhala ibizo esengcole. So yiwo ama-challenges esilawo nala abonwa ngabomama basemaphandleni.
Ezindlini lapha-ke bahlezi njani omama njengoba sitsho ukuthi obaba abaningi abasasebenzi?
Ezezindlini sokunzima siphila ngenkosi. Ukuthi ngingatsho kahle kahle sibili ukuthi abantu baphila ngani, mina ngingaqamba amanga ngoba abantu ukuthi baqalele ngapi. Uyazi abantu sokwavuka lokhona kokuthi umuntu uyabhoda lo mganu ilayini yonke zama ukudinga impuphu yokuthi apheke iporridge ayihleli. Osokuveza ukuthi sokunzima kakhulu. Uyabakhangela abantu ushisa lokubaziswele ukuthi bancedise ngani. Abantu bahlezi kuphela. Ikithi ngapha eGwanda abantu sebesidla kulezinye impande zesihlahla ezenza zigejwa okuthiwa yizo abazidlayo. Abantu sebehlanganiswa noma kuyini abangakudla ukuthi badle baphile kwamhlanoko. Okwakusasa kuyabe kuzabonwa uNkulunkulu.
Sizwile isiphathamandla esibona ngezemfundo khona ngapho eMat South esithi yena abantwana bagcina sebehamba ugrade 1 bengasanga ugrade 0 ngenxa yokuthi izikolo zikhatshana njalo kulendlala.
Kuliqiniso ngakhayela esigabeni seBayiti Bridge West izikolo ezinye eziseduzane zingaba yi 10 kilometers okwenza ukuthi umntwana le 3 kumbe 4 5 years akenelisi ukuthi ayefike esikolo la nxa ungathiwa esikolo kule porridge kumbe kule sithwalo esidliwa umntwana wale waleyo sayizi kakwanisi ukuthi efinyelele uyakuthola lokho kudla. Ungakhangela abantwana bezigaba zona lezo baqalisa ukufunda sebelabo 8 years, 9 years. Yikho esiya ku-grade 1 ngoba uyabe se-10-2 la esekwanisa ukuhamba uma wonke lo kuliqiniso kakhulu.
Okunye ukudingisisa kuveze ukuthi esigabeni seMathebeleland South khona ngapho yikho lapho okulabantwana abakhula abangamantombazana abazithwala kakhulu okwedlula kwezinye izigaba zelizwe. Ubona ingani kubangelwa yikwini lokho?
Mina ngibona ngani kubangelwa zindlala zona lezi. Ungakhangela abantwana bethu abaningi, abazali, abanye bafa ngesikhathi segugurawundi, ogogo bahlala nabazukulu, ongabazukulu khona lokho lakho kwakhula, wamithisa kukuncane kwathiya abazukulu wahamba eGoli. Khonokhwana ukuthi esigabeni sakithi sibili, mangikhayelisisa kahle, ngibona ngani sisele nje asilabantu abasinanzelela kahle kahle. Ungabona nxa bengani bayananzelela babekhangela khona phemehlweni abantu ngaya deep deep phansi emareserva. Yikho lapho ubona khona ukuthi abantwana bathwele nzima and asoze beyekele ukuzithwala. Ikithi kuyagejwa igolide, ikithi kulabokorokoza. Umntwana esele viki yonke engahle. Umuntu engathuthi ethwele idollar vele umntwana uyawele angakayekeli.
Ungabatshiyela liphi abesifazana esigabeni sakho?
Yekuthi asiqiniseleni into esingayenza abantu asithembeleni kuNkulunkulu sikhuleke. Sizame lokusebenza ngezandla ngiyakwazi ukuthi kunzima. Abanye uyahamba uyesebenza onze emarigeshini kwezinye indawo bomama ngiyazi ukuthi kubuhlungu. But asiqiniseleni ukwenzela ukuthi senelise ukuthi abantu bethu bethole okokudla emganwini. But ngethemba nangokubona kwami akusekude nathi uNkulunkulu uzasikhumbula.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Noma Themba Ndlovu, ummeli weGwanda Central edalele ephalamende. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Kwezemidlalo ngamafitshane. Kusasa iqembu leHighlanders lizanqikilana leqembu leHarare City kufinal yalonyaka enkezo yeZNA Charities enkundleni yeBarber Fields. Yiwo wodwa nje kuphela umdlalo okhona kusasa. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Ababekubandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube bathi bazabumba ibandla labo kusiyafika inyanga ezayo. Abalwa impi yenkululeko bathi bafuna imbali yabo ingaphazamiswa ngumbuso kamongameli Mugabe. Lamhlanje ke sikhangele umumo osebhinga silomela lesisigaba edalele parliamente umnumzana Joel Kabuza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje livalelisayo nguChris Gande lila.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.